Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade be lama MPs o nobukhokheli ukuthi labo bayethestwa.
UZulu uNcoma ukuphumela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ukhophelo lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obuningi kakhulu lezanu PF ikakhulu mamalo obe ngutheya we-ANC osikhathi side ubehamba kuma-Congress ezano kube kudingakala abantu abathembekileyo.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa azalithuma ukuyahlaziya umomo weZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGugu Lethu Sibanda owazakala ngelokuthi Gugu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo yabulala abantu abaphose bafike ikhulu, i-97. Asebehloliwe ukuba baligcikwane leli loba hatshi, lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 144,490, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale beligcikwane leli sebesedlula isigidi, 1,007,366, libulele inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lambili, 22,066, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekholishini le-John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalolunye, 19,135,088, abafunyenwe bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa, 715,681. UZulu uNcoma ukuphumelela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende ikakhulu abaphathintambo beveza isimo sabo lapho betholakale bele COVID-19, ngoba lokhu kulakho ukusiza ukulimukisa abantu ukuthi ngempela lo mkhuhlane ukhona njalo uyabulala, okungenza baqakathekise ukuzivikela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamalunga edale lephalamende ambalwa kanye leziphathamandla zikahulumende abatholakale bele COVID-19 bahle bakuveza emphakathini ngemva kokuhlolwa. Omunye wamalunga ekomidi ebona ngezempilakahle edale lephalamende emela isigaba sakoBulawayo, unkosikazi Jasmine Tofa, uthi ulethemba lokuthi okwenziwe ngabanye bakhe kuzoletha umahluko omkhulu kundlela uZulu jikelele abheka ngayo udubo lwe-COVID-19.
Mina ngibone ngani ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se-coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade be lama MPs o nobukhokheli ukuthi labo bayethestwa. Njalo kunceda abantu ukuthi babone ukuthi isifo lesi kasikhethi muntu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uyalincoma leli nyathelo.
siyakwazi ukwenza ubone ama politician egijimela phambili ukuthi ebezichaza ukuthi mina lami ndayo ku strategic ukuthi bekwenze khonoko ngoba ifunding ebuyayo iyabuya lula yenza ukuthi amazwe ale zwelo afuna ukuthi encedise lula
kodwa esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uthi lanxa esazi mhlophe kuba kumele ayehlolwa azi kuba ulayo na leyo COVID-19 loba hachi akukho uzulu angakwenza ukuthi azisize njengalokho kwaneliswa iziphathamandla zikahulumende
usizo abantu abalufuna ukuthi bephile njani ngathola bele coronavirus benze njani njalo izinto ezinyawozilandeze ezikhulunywayo ezirecommenda yiwu izinto zabo social distancing izinto zokugqoka amamask lani ziba nzima ngoba ngase sikhala i-public system yethu public transport system yethu ayikuvumeli khona lokuthi kuthiwe kwenza i-social distancing ngoba ibhasi ithwala abantu abakwanileyo njalo uzathola ukuthi iningi labantu liyabe lilayina emabhenki so ngase sikhala inkokeli lezi eziphuma zisithi khona hayi bengile corona ayisengi-right bona ngoba bale ndlela lama-medical help abawatholayo angatholwa yisizukulwane nje zeZimbabwe
Umkhuhlane wo COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesiqubu esethusayo eZimbabwe ikakhulu emadolobheni amakhulu agoqela iHarare Bulawayo lamanye lapho okulenani eliphezulu labatholakala belawo lanxa bengelayo imbali yokuya kwamanye amazwe impumela ecine ukuba khona yangelanga iveza ukuba sebefika phose ikhulu 97 asebelahlekelwe imiphefumulo ngenxa ye COVID-19 lanxa bekhona abasilayo lapho umuntu ethe waphanga wayahlolwa ungakakhuli umkhuhlane emzimbeni wakhe ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumelvis gama
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa akhangelelwe ukulithuma ukuya eZimbabwe besithi lilakho ukwehluleka ukuxazulula ingxaki ezibhekane lalelo lizwe ngenxa yobudlelwano elilabo lebandla leZANU-PF. Obathabile masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ngemva kokuvimba ukutshengisela kukaZulu mhlaka 31 Ntulikazi, uZulu weZimbabwe labaphandle bahlangene enkundleni yokuxhumana eyeTwitter lapho aqhubeke etshengisela ethi impilo zabantu beZimbabwe zisengozini phansi komkhankaso onikwe igama lokuthi Zimbabwe Lives Matter. Lokhu yikho osekwenze umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa akhethe iqula azalithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF. Iqula leli libunjwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngumlawuli wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Umqondisi wePublic Research Institute of Zimbabwe iPRIS uDr. Gordon Moyo uthi ukuthumela iqula licebo elihle kodwa kulokhophe olusolisayo ngabantu abakhethiweyo.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obunengi kakhulu leZANU-PF ikakhulu umamalo ube ungutheya weANC wesikhathi eside ube hamba kuma-Congress eZANU kube kudingakala abantu abathembekileyo aba-neutral abazakhangela uhluphe lweZimbabwe ngesu elingakhethi lutho.
Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabercoop Trust uthi kubalulekile ukuthi iqula elikhethiweyo lihlangane lamalunga onke aphathekileyo ukuze kuvele impumela engathulisi ilizwi labantu.
Injongo yama special envoys 2 bazahlangana lobani 3 nxa sebebhala i-report yabo izaya kubani kebe kuqakathekile ukuthi i-report le ibe independent tshengise sobala ukubana uhlelo lelo alujonganga ukubana luthulise amazwi ukuze kube lokuthula nakube lenguquko enhle.
Umnumzana Bukhosi Nkala olilunga lemthwakazi Republic Party uthi akulampumela enhle ezaphuma kuqula elithunyeziweyo.
Hayi, akulanto engaphumelela, kodala beyenza le kusase nguThabo Mbeki. Azange yabisa impumelelo ekhanyayo. Sokuze kumanje lokho ethunywa kuke wathunywa abanye ngaphambilini kodwa ke ayizange futhi yasebenza.
Unobhala jikelele weZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mthatha uthi uhlupho lweZimbabwe ludinga abantu beZimbabwe hathi abantu bokuza.
Indaba le idinga amaZimbabweans wona ngokwawo. Even singathola umuntu ozovela ezulwini uma inhliziyo zethu zingakaphenduki ukuthi sihlangane ukuyakha sonke, asoze laye alungise indaba esikhangele layo njengelizwe. So kuzodinga ukuthi thina amaZimbabweans sifake amakhanda ndawonye siyakhe iZimbabwe esifunayo sonke.
Ibandla leZANU PF lethule umbiko lisola inkulumo ethulwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Mahashule. IZANU PF ithi ibandla le-ANC akumelanga lingenele indaba ezilandiswa enkundleni zokuxhumana ezebulenjini, lisole njalo ukuthi lalo ibandla le-ANC lilabantu abetheswa amacala enkohlakalo kodwa alikaze lingenele. Unobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nicky Mangwana utshele iphephandaba leChronicle ukuthi akunakuthunjwa kwabantu kanye lokuphulwa kwamalungelo kaZulu. Uchaze ukuba njengawo wonke amazwe omhlaba eleZimbabwe lalo lifaka imithetho eqinileyo ukuze uZulu aphephe kubhubhane lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU PF namhla lisole uNobhala Jikelele webandla elibusayo kwele-South Africa, ele-ANC, umnumzana Ace Magashule, ngemva kokuba echothoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula amalungelo oluntu. Umnumzana Magashule utshele intatheli izindaba kuthange ukuthi uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo eZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule umbiko namhla isola umnumzana Magashule esithi kuyabadanisa ukuthi ibandla le-ANC lichothoze uhulumende weZANU PF emphakathini kulokuthi likhulumisane laye ngasese. Uthe uhulumende weSouth Africa wabulala abantu eMarikana kanti lamasotsha akhe abulala abanye, kodwa iZANU PF ayizange ikusole emphakathini lokhu ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kwamabandla omabili. Okukhanya kucunule ibandla leZANU PF njalo yikuthi umongameli Cyril Ramaphosa usethumele iqula eHarare ukuyacwayisisa ngodaba lwamalungelo. Umtungameli Inkomo iStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo.
Ukuthi iAmerica ngenxa yokuthile imali ngoba sathatha umhlabathi isihambi pepecha izama ukuthi icause iconfusion eZimbabwe akusoze kusebenze. LeSouth Africa layo ayithatha umhlaba uza kubona khonke ngokukhulumayo. Ayithatha umhlaba uza kubona khonke ngokukhulumayo. Iproblem ayikho kuma human rights. Iproblem ikwi-economy, iproblem isemhlabathini. Nxa iproblem ngama human rights even lani njenge Studio 7 lathini nxa ama riots echithizwa eAmerica amapolisa okusemthethweni bebetshaywa abantu ngendlela elithi apolisa tshaya ngayo abantu eZimbabwe eAmerica kwenzakala, but lenzani lina? Lathini ngemva kwenzakale lokho kwenzakala eMarikani eSouth Africa? Alitshongo lutho, America itshongo lutho ngenxa yani? Because they are still in control of that economy, they are still in control of the land. Wothi thathwe le iland uzeze ukuthi bazathini? Baqala ukukhuluma ama-human rights abangalandeliyo bona khona le Melika. So mina as an African, as someone who knows the machinations of America, I cannot be bullied.
Umnumzana Mabutho Moyo, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa loNtungameli Inkomo iStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, yena othi kulungile okwenziwe ngeleSouth Africa.
Sizwa singani siyathokoza kancinyane ngoba iBotswana leSouth Africa amalunga eSADC sezabona ukuthi i-government yeZimbabwe ihlukumeza abantu, ivayoleta amalungelo ayinqaba esithi ngesikhiwa ama-human rights. Siyabonga okwamanje ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa weSouth Africa sethume abanye bakhe ukuthi bake baye eZimbabwe bazekhuluma lohulumende lamabandla atshiyeneyo ama-NGOs lama-civic society organization lama-opposition political parties ngitsho lohulumende. Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi umzabalazo lo umkhankaso wethu suze waphumelela ngoba iSADC yiyo i-regional body engancedisa ukuthi itshele amanye amazwe anjenge-United States, engatshela abanye United Nations, engatshela abanye abantu njenge-African Union namanye ama-international bodies.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Svanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump welemelika usungule uhlelo lwakhe lokuvimba usetshenziswa kwenkundla yokukhulumisana lokubhadalela indleko eyebulenjini eyeWeChat yakwele China okuhle kwengeza ukufuthelana kwamazwe omabili. Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwelemelika kufike ezingeni elesabekayo namhlanje ngemva kokuba inani lasebebulewe ligciwane leli selifike kunkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 160,000 njalo likhangelele ukwedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lapho kusiyafika umpalakazi lonyaka 300,000. Umongameli Mohamed Ould Cheikh Gazwan wele Mauritania usekethe uMohamed Ould Bilal owake waba ngumcebisi wakhe kwezombusazwe ukuba yinhloko kahulumende kuhlelo lwakhe lokuguqula izikhundla zikahulumende wakhe ole reshuffle.
Amapolisa asebenzise intuthu ehitshayo lemibhobho yenhlamvu ezizwisa ubuhlungu ukuchitha iqula lezizalwane zeZimbabwe nezakwele South Africa ebezikade zitshengisela esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria besithi uhulumende weZimbabwe kaqede ubusela, inkohlakalo, ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyimpi kambudla lenja zikhala ukuthuthuma inhlamvu amapolisa ezama ukugcitha umbuthano walabo abebetshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Kodwa bebetshengisela labo bebesidlamalahle bethi sokwanele ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Ngakwelinye icele amapolisa lawo abebethele izikhonkwane endlebeni esithi kabahambe ngoba bengelamvumo yokutshengisela. Kodwa bebetshengisela laba labo bebengafuni kuzwa begijima baphinde baqoqane ngamaqenjana beqhuza ingoma zomzabalazo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ndlovu ukubeke kwacaca ukuthi indaba ebeyingxenye yabebetshengisela laba.
President Mnangagwa akahloniphe njengabantu baseZimbabwe. One day is one day. That day will come whereby we remove ZANU-PF from power. Ezingakufuniyo njengabantu ukuthi uhulumende kaMnangagwa ube khona. Kumele uhambe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu yena uthi ufuna uhulumende weZimbabwe ekele ukuphatha ngocuku labo abangavumelani laye. Kanti komunye wabebetshengisela umnumzana Velile Moyo uthi uhulumende weZANU-PF usebahluphe kwenela.
Over millions of our people abala eSouth Africa. Abanye bakhona seba involved ku crime. Abanye bakhona ke ba destitute. Abanye ba stateless abazange baba ngisho namaphepha abasho ukuthi bangobani ngoba abazali babo babulawa ngegu ground. So ngaleso sizathu ke besizile la ukuthi ke sazise umhlaba ukuthi ke ziningi inhlupho ezikhona eMadebeleland, ezikhona eZimbabwe ezifuna ukuthi zilungiswe. Abaphethe eZimbabwe ngabantu abafanele ukuthi baboshwe bangene entolongweni.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyisha Mkala usole kakhulu isenzo samapolisa.
Siyabonga ngomsebenzi wenziwe namhlanje kakhulu kulokho esikwenzayo kule ndawo lapho esikhona ukuvala i-embassy yaseZimbabwe ukuthi silungise indaba yokuphathwa kabi kwabantu kwezihlalo zeZimbabwe ama-human rights abuses. Silapha sikule ndawo into esesiyibona ukuthi amapolisa ase-reacte ngendlela engayisiyo. Sile shuka ukuthi umessage uthi imessage ethi hambili izafika lapho eyakhona.
Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa umemezela ukuthi owayengusomlomo wephalamende unkosikazi Baleka Mbete lo wayengumphathintambo umnumzana Sydney Mufamadi bazalubhekisa kweleZimbabwe maduzane besiya kuba ngomlamlankunzi kwezamalungelo oluntu aqhubeka eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlaba.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGugu Lethu Sibanda wazakala ngelokuthi Gugu yena ke ucula umdumo we-jazz fusion ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chester Sibanda.
Gugu wazalelwa kulela kothi ziyathunqa ecula esontweni nasesikolweni okwakujabulisa abantu abaningi.
Ngafunda eGampu Primary School, ngasengisiyofunda eMpophoma High School. Ngadlulela phambili ngayoyenza iCIS Foundation Business School. Ezomculo ngakhula ngivele ngizijabulela, ngangicula enkonzweni, kodwa kwakungasonto engicabangela ukuthi ngingayenza njengomsebenzi. Umyeni wami wangikhuthaza wathi ubona ngathi ngingakwanisa ukuthi ngiyenze umculo njengomsebenzi.
Wakhe uMadawu wayecula ingoma zokholo, wabuya wangena kumdumo wakulezi nsuku wabasakhulayo e-house music, kodwa wabuya waguqula umculo wakhe njalo waya ku-jazz.
Ngaqala ngawo kwakungawe deep house, wenza ntoni nezinye nje ezimbalwa. Ngase ngiqhubekela phambili ke ngabona ukuthi mina ngijabulela umculo we-jazz. Yikho lapho engathi kangikhiphe i-single engikhiphe ngo-November ethiwa Falling in Love eye-jazz fusion, yilo igama lomculo wami.
Oh beautiful, respectful Africa. Oh beautiful, inhibited Africa. Your children.
Ugugu upheka umculo wakhe labaculi abathiyeneyo ukuze akhiphe indlikizane zengoma lezi.
Ngakhula ngingumuntu othanda ukulalela imihlobo ethiyeneyo nje yomculo. Ngakho ke akekho umuntu oyedwa engingathi nguye on-inspirayo.
Speak to them about the hills. Teach your children Africa. Teach them how to defend and protect.
ekusebenzeni kwami ngilokubiza abantu abachiyeneyo nje nxa ngisiza umuntu ochaya isiginci ngendlela engijabulisayo ngiyamcela ukuthi azongisiza kuproject yami nxa ngisiza mhlawumbe umuntu ocula ngendlela engijabulisayo ngimcela ukuthi kazongijoyina laye
abaculi abanengi kulezi nsuku ugugu akasenelisi ukuba lemcimbi lapho aculela abantu bebuthene ndawonye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe nasemhlabeni jikelele yena-ke ukhuthaza uzulu ukuthi azigcine kuhle ngoba umkhuhlane lo ukhona njalo uyabulala
kumele sizwisise sihlale emakhaya nxa kungadingakali ukuthi siphume sigqoke amamaski sigeze izandla siyenze zonke nje izinto zokuthi sizivikele kuwo lo mkhuhlane ngicela njalo ukuthi baqhubekele phambili besisekela thina njengabaculi bengawuthola umculo wethu kuma-social media platforms athiyeneyo mina ngile Facebook page yami ethwa gugu GUGUE yabo
balutshona besifazane abacula umdumo we-jazz ugugu uthi phakathi sengikhona lami lanxa ngingowesifazane muye beselayo kuhlelo hoza hoza Friday ngomdumo wakhe owe-jazz fusion lasonto emnandi kini lonke balaleli igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
ehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uZulu unxuma ukuphumela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19 sebezinkulungwane ezidlula ezine 4395 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.